Iningi emaphandleni lithi lobandla lithakazelela ukuna kwezulu kulezi nsuku, izilimi eziningi bezezithile emasimini osekudale ukuthi abanye baqale phansi ukulima. Ugogo lethu uNosibando ohlala eNsimbi uthi baqale ukulima ngolwezi nyakenye belethemba lesivuno esihle, kodwa umkhathi wasuka wajikisa.
Salima sisithi hayi isikhathi sokulima, izulu laba lisibaleke kwatsha. Njengosukwini sikwazi ukuthi silima ngoNovemba, lapho siyothi uDisemba zivele ezininzi zihlakule. So kwasibalekela konke lokhu.
UMasibanda uthi nkulu indlala abhekane layo, ngakho kuthi uhulumende kumele angenele abasize ngokudla,
ngoba emasimini akunalutho. Hambe imali ayikho, siyawudlala phela. Sikhala nokudla, ukudla yinkalakahle. Ngoba siphila kathesi impilo enzima, omunye uphila nalokho, omunye nophila nalokho, kodwa kuthiwa sikala udle esoza kudla khonokusa. So impilo inzima shame.
Isakhamuzi seMawane uNkosazana Moli Ncube laye uthi kusikhathana esilandelayo nje uMangoye uyabe selala eziko.
Lokho sekuzulima kabili, lokho sekuyihlakulayo yokuqala kwathi. Hayi indlala ukuthi nto singazezokokudla njengomumbu. Hawu asidli lutho sibili njengakibona kunje.
Esigabeni seNsimbi lakho umumu awumuhle. Isakhamuzi uMnumzana Elias Dube uthi lobanje kuyakha insimu kuthembisa omakhelwane bakhe basenkingeni enkulu.
Ubungono bomuntu oyedwa phela esigabeni bungeke buncedisizwe, okutho ukuthi izandla eziningi ezokuncedisa ziyafunakala from different places. Otherwise ungathi ungcono wena, kodwa ungeke usupporte phela i-community. Uyabungcono kwakho khonokho okutholayo, but esikukhangelayo ukuthi abantu bangadingelwa indlela zokusizakala.
Uhulumende uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba elomumbu weneleyo eziphaleni zakhe. Lanxa uhulumende lenhlelo zokuncedisa uZulu wemaphandleni ngokudla, iningi lithi lokho kudla kwabiwa ngeziphaqa, kuthi labo abacatshangelwa ukuthi basekele amabandla ezombusazwe aphekisayo bengakuphiwa. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 ngiseNsimbi eGaranyemba.